kukhanya ngani balutshwana abantu kulezi nsuku abahlolwa betholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Loba nje lilakho kumemetheka kakhulu igciwane le-coronavirus nxa abantu bengalandeli iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization labezempilakahle elizweni. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezilithumi 8110 asebatholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7673 sebaphepha kumkhuhlane lo, kuthi ke abedlula amakhulu amabili 230 babulawa yi-COVID-19. Odokotela bathi abantu bengalibali ukuthi igciwane le-COVID-19 lokhu limemetheka. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu balimuke ngoba lingamemetheka okwethusayo igciwane le-COVID-19 bengekela ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabezempilakahle.
Xwayisa ukuthi ligqoke amamaski nokuthi ligeze izandla lokuthi lingaxokozeli lifuqana limelele izinto lapho elithenga khona. Liyaxwayisa kakhulu umkhuhlane lo kukhanya subuya okwesibili. Kwezinye indawo nxa ubuya okwesibili kukhanya ukuthi uyabe usulamandla.
Ungwenya uthi kumele abantu bagqoke ngemfanelo amamaski ukwenzela ukunqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele khona okwelakutshelwa nguhulumende. Amamaski aqakatheke kakhulu. Sibona abaningi liwagqoka kodwa litshiya amakhala phandle. Lokhu kuyingozi embi kakhulu. Siyalincenga abantu bakithi, umkhuhlane lo uyayenelisa ukubulala abantu abaningi.
Lokhu kusekelwe ngabanye odokotela abathi kumele abantu baqaphele ngoba umkhuhlane lo umemetheka okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amane 39 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Isibhedlela lesi sithi abantu abedlula isigidi 1,110,843 sebatshona. Kwele Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilithumi 8 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokwatshona abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 219,000. Omunye wabantu abaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe uThabiso Gumede uchasisa ngokunye abhekana lakho engakahlolwa umkhuhlane lo.
Yeyi, i-corona satholakala silayo sibili. Engakubonayo ukuthi mina kuya ngomzimba womuntu ukuthi umzimba yabe ugcina okunjani ngesikhathi soneso etholakala elayo i-corona. Mina ngatholakala ngisaye ngitshengisela any ama-symptoms emzimbeni ngaphandle kokuthi ngangitshawa likhanda kwesinye isikhathi. Kodwa ikhanda lakhona ongeke washo lalo ngoba kwakuyikhanda lento elijayelekileyo nje.
Umnumzana Thamsanqa Khumalo uthi kulabanye abantu abathandabuza ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Athesa abantu esibazwe ngabantu esibabona esibazwe emaradiyoni abaningi lethu aseke sibabone. Njalo noma labona abo kukhulunywa ezinye izinto ukuthi angamanga yilokhu lalokhu ya. Sasikwenza khonokho ngensuku zokuqala kwe-AIDS sithi kayikho ngamanga sidleli iziwisi emaphepheni kodwa sababona abantu abaningi abathina bechona ngakhonoko ikhwathesa abantu abaningi sesinqabela lesi sifo kodwa ku-COVID lapho kukhanya silibele kakhulu. Ngizama ucebisa uZulu ukuthi hayi sifo lesi sikhona kasinqabeleni.
Ukhumala uthi sifo lesi kasikhethi muntu. Inkuthazo le yenziwa usumemetheka umkhuhlane lo kuzwekazi le-Europe lakwele Melika okungavalwa amabhizimusi lokunye kusenzelwa ukunqabela i-COVID-19. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingumevisigama.